kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Ntulikazi 2018 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always requested.
Sengithumele iqula ukuyatshela abesadiki ukuthi babizele lomhlangano engihlezi ngocela kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yezek
umkokhelo womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abesadiki ukuba babize umhlangano wesiphangiphangi lo mgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Ilunga lemthwakazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulala central edala lephalamende kukhetho lwalonyaka unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukhomishini ebona ngamalungelo oluntu. Owayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama namhlanje wethule isifundo ngoMandela emkhosini weNelson Mandela Annual Lecture ongenwe zinkulungwane zabantu eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umkokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abomanyano abe-Southern African Development Community ukuba babize umhlangano ngesiphangiphangi lomgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba kanye lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlaziya inkinga abakhala ngazo ngokuqutshwa kokhetho elizweni. Mavis Kama usethulela lolu daba.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni netatheli zindaba esigodlweni sebandla lakhe ele-MDCT eHarare lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokhu abakhonona ngakho kungasalungisiswanga. UChamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano ukuxazulula ukungezwano sekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance izeki lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always
said. Sengithumele iqula ukuyatshela abesadiki ukuthi babizele lomhlangano engihlezi ngocela kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yezeki. Ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho. Ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance, okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labo manisipali bonke engibamelayo kwezokutholiswa okufunakalayo lapho kuqhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chikumba engala ukungena lomhlangano, sicela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yezeki.
Utshele intatheli zindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 loluka 2013 kwasekelwa isikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa uPresident Nelson Chamisa bathi bona hayi uPresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe izek leZANU-PF olungeke luphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU-PF lezek. Ngakho upresidenti uthi hayi ngalelo lami nilalela abantu abantu babazathi ukuthi kathi vele Izek iqhatshwe ngubani yenza umsebenzi kabani bafuna Izek elandele umthetho ikholo kwadwe kusho uPresident
uSibanda uthi sekukuZulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngeZek
uPresident uchilo wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa iMDC Alliance kuvele ebantwini kuthiwa ngabantu watsho njalo ukuthi sibhizi kunje silalela uZulu sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngakho ngibona ngani akusukuzatwala singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe elabantu leZimbabwe ayisilo likaJigumba ayisilo likaMnangagwa
abe MDCT Alliance bathi banikeza abezeki kusiyaphela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabezeki abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo wezeki uJustice Jigumba lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama
Ilunga lemthokazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela iBulawayo Central edale lePhalamende kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kuCommission ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission mayelana lokungahlanzeki kwesitokisi senkamba yamapholisa eZRP Bulawayo Central Police Station. UAnastasia Ndlovu usibhala ludaba ngokugcweleyo.
Iningi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba unkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngabotshwa ngoJanuary ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile. Ema toilet angu flushing system ayisebenzi futhi I lento yokuflasha yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena e toilet asebenze I toilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyo flasha ngoba kuye ukukhiwe izivalo so into efana naleyo mina ngiyibona ngathi it's not good for a human beings
Ndebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge-condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi ama-cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngama Ngendawo yangkhona ingcolile ingcole ukungcola izingubo zingcolile kuyanuka vele ukuthi akusi condition engahlala umuntu ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetainwe kuma cells uyabe ungela ungakabi ungakathethi ungakathethi ukuthi unecala thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubona isukuthi kungakhala abantu
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Akim Mhlanga laye uvumelane lonkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula
mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyoza yona ngaba kuhlala inyamazana acha abantu sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngihulumende lesihluku ongananzelela impilo kahle zabantu ngoba nxa uyabopha umuntu umfake kuma cells ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi angiboni ukuthi uyabovele ulenhliziyo labantu bakithi abantu bakithi baphuma sebegula sebelama TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo akuklinwa iflashing system iphakathi iphandle kwama cells ngakho uma omunye ngasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhatsi sabo sibona lokhu kuluncindezelo olwenziwa ngokhulumende wakithi
olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapolisa ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulunyise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke
system indaba ngenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bazitshele ukuthi indaba leyana indawo leyana ngiyabo sibani pho ke soon and very soon izabona ukuthi as justice will begin to take its course labo bazoba ngamakhandidethi ngikhona ngale balomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba indawo ekhwalisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally so again mase sikhangele indaba ye-human rights commission we are having a tendency ukuba lama commissions which are toothless ama commissions lawa lapho kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili sibili kabakhanye phela indaba leyo isondawo yentsha the commissions have been there and across the country I can assure you this is the situation
iningi labantu bayayisola indawo egcinwa izibotshwa enkambeni yebulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga bethi amalungelo ezibotshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Mina ngingu Mike Hobe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhlanje siphaba sakhulayo ithuba lokukhankasela ukuthola usekelo kanye lokuqinisa inkuthazo yabo yokuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe kungeladlakela. Libona ngani ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula na? Ngena kuhlelo uzikhulumele imbono yakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, gimeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo yesithi 001-202-465-0318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Barack Obama lamdla wethulwe isifundo ngoMandela emkhosini weMandela weNelson Mandela Annual Lecture ongena zinkulungwane zabantu eJohannesburg uBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Enkulumeni yakhe umnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi yikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayilwiswa ngumuyi uMandela. Uthe kulo fakazi wokuthi luyanda ubandlululo kokuqela kwele South Africa leMelika. Obama kutaza inkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
UMadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe echiya isikhundla sokuba ngumongameli.
UObama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kweMelika eMiddle East leminye imikhuba yamazwe abalisa iRussia lele China esithi izinto okufuze ziqatshelwe. Ubuye wethula isixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezomusazwe zokwethusela abantu, ukugumula abantu emsebenzini, konke kusenzeka ngendlela elesiqube esikhulu.
Ngiyakholelwa kuphupho lukaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eyeme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa nguNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kaMnumzana Obama. Umelo MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kunenge okumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzokuthi fahla fahla ngeZimbabwe. Noma kungasenzakalanga lokho kodwa ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse isikhathi sika bhuti omdala siphelile.
Langamazwi agcizelelwe nguNobhala webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqabutho Mabena.
inkulumo lesisindo ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo, kwinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge umnumzana Obama sithi kunenge akwenzileyo okuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Bele Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Zokusele amaviki phose amabili ukuthi kwenziwe ukhetho kwele Zimbabwe. Imikhankaso isifike kuzinga eliphezulu. Umanyano we-MTC Alliance uqhubeka uloke ukhonona ngendlela ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission olufuna ukuqhuba ngayo lolu khetho. Amanye amamandla awala mikhankaso ebonakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uChris Gande useHarare ake sikhulume laye sike sizwe ukuthi kuhamba njani kunangale ke eHarare. Baba Gande, kunjani?
Siyaphila baba Dube, kunjani?
Ya, siyaphila kakhulu. Sizothuthwa sibili kuyaqanda sibili kumangalisayo izibaba.
Ah, kakhulu kakhulu lapha eHarare kuyabanda sibili, hayi kuyagodola kokuthi kuba abanye abazinge zomkhathi bathi bona akukhanya sokule minyaka kwagodola kwaba lama degrees angaka aphansi kakhulu.
Ye, kodwa kwezokhetho kuyachisa kakhulu, he?
Ah, kuyachisa kakhulu kodwa ke akuchisi ngendlela obungayikhangelela ikakhulu nqa ukhangela ukubana kulaba zancintisa abaningi okungaze kubonakale kumbali yelizwe, baningi kakhulu kodwa imikhankaso yabo ngani ithelwe ngamanzi kancane. Abanye bebesithi ngumqando kodwa hayi, abanye bathi kukhanya imali. Ayikhanyi imikhankaso, ungabhodabhoda nje phakathi lapha edolobheni ubona amaphethana nje amalutshwana atshengisa ikakhulu awe-MDC akamnumzana Tsamisa lakamongameli Emmerson Mnangagwa, abanye ngani vela bakho.
Kodwa so ukhetho lolu nxa sikhangele lungaqhutshwa njani nxa sikhangele khona ukuthi abantu akulabudlova obenzakalayo kumbe ubudlwangudlwangu?
Ye kakhulu lakho, labo bayavuma, sike saxoxa labe abamabandla aphikisayo, hayi labo bayavuma ukubana hayi ukhetho lolu lungani lwehlukene leminye iminyaka. Lanxa nje izolo bekuthiwa emhlanganweni wokukhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana nathi wenga, kuthiwa khona ubonakale amasotsha amaningi okungaze kubonakale endaweni enjalo ikakhulu nxa kukhankaswa edolobheni le Highfields, ukuthi babone nje akuthiwa ama-trucks kade maningi okumangalisa, abathi bona hayi lokhu kubayithusile kakhulu.
Yes, wakuthiwa-ke umanyano we-MTC Alliance ukhala nge-postal balloting, njalo-ke uthi sokumele baye i-SADC bathini sibili nxa ungasitshaki njengamafutshane?
Ye Dube, bengikhona emhlanganweni kamongameli webandla umnumzana Tsamisa ekhala ngodaba lonalona, kodwa sithe simbuza thina ukuthi hawu manje nxa kungenziwanga lokho olufuna kwenze khona lokho kokuthi balubone i-ballot paper lokuthi lidindwe ngubani bazakwenzani, hayi kukhanya impendulo yakhona hayi ayicaci kahle ngokuthi ngakwelinye ngapho uthi hayi sizaqhubeka ngokhetho, kodwa ungamlalelisisa ngapho ukuthi yena hayi ukhetho lungenziwa.
Ye, umuzi wami wokugcina ngokuthi sizokuthiwa kusasa kule ngxoxo mpikiswano eyenziwa i-Studio 7, nakusitshela ngakho.
Ye Dube, kusasa kule ngxoxo mpikiswano ezenziwa zintatheli zindaba zihlaziya udaba lona lolu lokhetho, luzahlaziwa e-embassy, kodwa ke abantu bonke abayenelisa ukuthi balandele impikiswano le ekhitshwa ngaloko kuthiwa yi-live ngesikhiwa ku-YouTube la kuzo zonke inkundla ze-VOA, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, VOA Shona.
Ye, kodwa ke nxa ungavalelisa abalaleli sibili ngabatshela ukuthi kungani ukhetho luhamba ngemfanelo kumbe luyaqhugezela nje?
Hayi, mina ngathi-ke ukhetho luhamba ngemfanelo ngoba nxa sikhangela abezomthetho bathi konke okwenzakalayo kukhanya kwenziwa ngomthetho, lanxa-ke okufana lokuthi abaphikisayo laba bathi babone iphepha ukuthi lidindwe ngaphi lokuthi linjani, konke lokho ngezomthetho sikhangela umthetho ngokwakho, bathi khona hayi akukho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke eHarare, ulale kahle mfowethu.
Hayi, lathi sibonge.
Sibonga kakhulu lo ke nguChris Gande esixoxelaye esecongwani eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ningakutwa ingxoxo mpikiswano esilethulela yona ngezokhetho kusasa kusukela ngo past 10 ekuseni kusiya ngo 12 emini. Intethele izindaba zizabe zidlana ingqondo ngokhetho lweZimbabwe kunxoxo mpikiswano yethu eye Reporters Round Table Series ngaphansi kwesihloko esithi Setting the Red Coat Straight, Understanding 2018 Elections. Sizalethulela ingxoxo mpikiswano enkundleni yokukhulumisana yebulenjini e Facebook ekhasini le VOA Ndebele, VOA Shona kanye le VOA Studio
7.
Lo ngumsakazo we Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Washington DC. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Amazwe omanyano we-European Union alobelane isivumelwano sokuthengiselana lele Japan. Lesi sivumelwano silotshwe esigodlweni se-Japan eTokyo yinhloko kahulumende yalelo lizwe uShinzo Abe lomkhokheli owe-European Council uDonald Tusk lokhokhela i-European Commission uJean-Claude Juncker. Amazwe akuzwekazi le-Europe asele ebambe wangaphansi ngamazwi kamongameli Donald Trump weMelika oqinisa ubudlelwano leRussia ngemva kokuhlangana lomongameli Vladimir Putin besithi kungaba ingozi enkulu kwezomvikela. Ukuthengiselana kwemali yohlobo lwama-United States dollars aweMelika empakathini kuyaqhubeka elizweni lanxa usibalikhulu webhanga le-Reserve Bank, uMnumzana John Manguja, ebikwa esithi uhulumende usekhweze inani lemali ayitshala kumnotho welizwe yokuqeda lolu hlupho. Usithandekile Mhlanga usethulela lolu daba.
UMnumzana Manguja ubikwa esithi uhulumende ufake amadola ayizigidi ezilikhulu, lengxenye yalo i-$150 million, umnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bengasayithengi emkambo wensitha. Kodwa uMnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansila weTsivarasekwa eHarare engowebandla le-MDCT, uthi lokhu akusoze kusebenze.
I-black market and kayisoze isuke until sebelungisiseka kuhle, ngoba ukufaka abakwenzayo imali leyo vele kayibonakali ebantwini bonke, ibonakala kubo bodwa. Bona abathatha izimali bezingenisa futhi ku-black market bezithengisa ngama-ecocasi lokwezinye indlela ezinjalo.
Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana David Ndlovu wakobulawayo engowebandla leZANU-P F.
Kuyaluza kwehlukisa kuba umuntu engathola i-forex market uyahlaphumela engaphandle kwelizwe ayekwenza imali eningi. So I saw the seven abantu kwelizwe ngoba as long as sisizama ukusebenzisa i-US dollars internally ukuthi siyisebenzise locally la izakwehlula, ngoba abantu bonke labangaphandle kwelizwe omunye azisukele e-South Africa sikathatha ama-US dollars eZimbabwe mahambe.
UKhansela Hadebe uthi uhlupho lokuswelakala kwemali lihlupha abantu makhaza lunothise abenelisa ukufinyelela imali.
Akula ncedo abalinika kuzakhamizi, ngoba imali lezo vele kazifiki kuzakamizi, zicinela kubo bona bodwa laba abazana lalaba abakuhulumende abathatha izimali besiya zithengisa ku-black market ngendlela zama-ecocage. Thina manje uma sikampena vele sezizakamizi ukuthi ukulunga kwendaba yemali kuzalunga uJamisa kuphela angangena, angaba kuhulumende engu-president, konke okunye abakukhangelayo abaqala ngakho vele kuzalunga ngaleso sikhathi.
UMnumzana Ndlovu uthi ngabe amabhanga ayakhweza inani lemali enikwa abantu ngelanga.
Udaba lwemali lenziwa kuhle. Abantu bavukile ama-banks each and every day besiya phuwa ama-$30 to $50. Njenge-budget lapho engiyo i-maximum i-$50 ngeviki. Kutho ukuthi each and every week kufanele ngihambe nge-bank ngelayina. Kanti kungabe sithi i-maximum i-$200 ngiyahamba kanye ngisabuyela e-bank. Njalo abanye bathi bengazuza imali yale bebe le-nhlanhla bezuza ama-US bahamba bewathengisa ku-black market ayenathatha amabhomu. Yiyo kwenza i-rate ikhwele ngoba uma yiso malutshwane yakwazi uma kule scarcity kuyenza kuwela ama-prices akhwele. So leyosidola itholakala kuma-free individuals abale-chance kumbe abale-privilege yokuphiwa ama-USDollars ebhenki.
Ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthi udaba lolu lungalungiswa ngokuqeda inkohlakalo kuhulumende.
Kuza bafunde corruption, kuzothatha omunye umuntu o-very senior khona ngale Reserve Bank, umaks imali yakhe ne-corruption vele. Influence iduku zinama-red elokhu ngokufake zakhe imali. So you cannot solve that problem une-corruption elizweni. Uzakhumbula ngesikhathi kuzokuxabane ulo umnangagwa nomgaba, I think it was towards coup, umgaba wayephumile ama-price asare kukhwela. And the accusation from G40 was it was being influenced by him. So there is a way abantu abakwenzayo ukuthi izinto lezi zingabind the formula for stability, and that as long as there is that thing, corruption, opposition, selfish and political problems and that absence of support from the international community and things like that, these problems will always be there. Singena mali yethu ethi thina elevalue yayo with backing ye political goodwill. You cannot solve this problem.
Kodwa umnumzana Mangudi awusola amabhanga esithi yiwo agogodlela imali endaweni yokuthi ayinike umphakathi. Ngingusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Isaias Afwerki owakwele Eritrea lomkhokeli welizwe le-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed mhlaka 9 Ntulikazi balobelane isivumelwano sokukhumisana umlotha kulandela iminyaka engamajumi amabili yokulwisana kubangwa umngcele lokunye okujiyeneyo. Amazwe la ayedlelana kahle kusukela ngomnyaka ka-1993 kulandela isikhathi ilizwe le-Eritrea lithola uzibuse. Kodwa ke lokhu kwaguquka ngomnyaka ka-1998 kulandela ukuxabana kwenkokheli yelizwe leli ngodaba lomngcele. Abantu abedlula inkulungwana ezingamajumi ayisitshiyangalombili sebafa ngenxa yokulwisana kwamazwe la. Loba nje ukulwisana lokhu kwama ngomnyaka ka-2000 amazwe la aqhubekela phambili elamabutho ayethobelene kubangwa umngcele. Ukukhulumisana umlotha kuqakathekile kakhulu phakathi kwamazwe la ngoba ele-Eritrea liyenelisa ukuthola elikufisayo elwandle lwe-Red Sea endaweni ezimbili ezibalisa i-Asabo le-Massawa. Indawo lezi zilabantu abaningi kakhulu abathenga bethengiselana impahla etshiyeneyo njalo kulomkhandlo wamanzi we-Suez Canal wenza ukuthi kufinyelelwe umhlubulo wezwekazi le-Europe kanye lamazwe asempumalanga. Ilizwe leMelika lithi lamukela kakhulu ukulobelana isivumelwano okwenziwe lilizwe le-Ethiopia lele-Eritrea. EleMelika lithi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la athuthuke ngemfanelo. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Umkhokhelo womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze abesadik ukuba benze umhlangano wesiphangiphangi lomgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC. Wayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama namhla wethule isifundo ngoMandela emkhosini weMandela annual lecture owenzelwe kwele South Africa. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olubalisayo uNkip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.